Lam le lan tuan tui,
lam le
lan tuan tui,
lam le
lam le lan shui shui,
lam le lan nam pa la fo rin bu la,
lam le lan tuan tui,
lam
le lan tuan tui,
lam le
lam le lan shui shui,
lam le lan nam pa la fo rin bu la.
Sokuyisikhathi sohlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sibuyelile njalo esigabeni sakoBhutshe ePlumtree lapho okulezilwane eseziqede izifuyo. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Christian Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yabonga baba uNkomo, linjani lani ngapho?
Hayi siyaphila Dube, singabuza lina elisebunzimeni obungaka.
Hayi siyaphila Nkomo, hayi akukabi lento embi nje engathi vele labantu. Okubuhlungu nje izifuyo nje eziphelayo baba uNkomo.
Abazingeli bogatsha lwezendle abake bafika baphelele ngapi?
Bagcina bebuyelile emuva ngokuba izilwane lezi zase zike zaphuma. So kutsho ukuthi labo badinga bayehluleka bagcina bebuyele emuva kanti zizaphenduka.
Sezidale umonakalo onganani ekuphendukeni kwazo sikhuluma nje?
Omkhulu kakhulu baba uNkomo nje osekuzisa ubuhlungu ukuthi abantu abayibo abawonakalelwayo abaselaso isifiso sokuthi mhlawumbe izifuyo zabo zipublishwe ukuthi uhamba njani, like ukuthi mazi yazitholakalela ezivele khona abasela isifiso sokuthi khona abantu bashuthe izithombe ukwenzela ukuthi kuboniswe mhlawumbe abantu abangasiza ngoba bathi kufana lokuthi nje kuyakungani kuyadisplaywa izifuyo zabo, so hhayi akusabathokozisi.
Zihlasele koBhutshe langapi kahle kahle?
Kahle kahle ziqale esigabeni sikababa uMakhulela, zasuka kubaba uMakhulela zabuya zazohlasela khonapha kwesikaBhutshe endaweni okuthiwa kukoPembe emfuleni khonalapha kuba Mshoshi.
Nxa lihlanganisa umonakalo wakuqala lwakathesi izigaba zonke, lingathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki?
Ziningi kakhulu okungakuthi singabala mpela size siyefika ukuthi singathi kubo 40 something ngoba irhotsho zimotshile zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kusetwayitwayi, zabuya zamotsha kwaMakhulela, zabuya zazomotsha khona lapha koBhutshe wakathesi.
Phakathi kweviki like lahlangana labekhansili bathene bona?
Bathembisile ukuthi hayi balamathimu abakhulumisana nawo mhlawumbe ngabe mathathu or ebe adlule ebe kubo 4 angakwanisi ukuthi azoncedisa khona lapha elokuzeni esigabeni. So lathi sasesicela ukuthi hayi make bekusenzeka sicela ukuthi becele ukuthi abantu labo befike isikhathi sisavuma ngoba into lezi zimotsha everyday.
Kabachongo ukuthi bengafika nini?
Kube nzima ke ukuthi beliqambe ilanga ngoba sigqugquzele impela sancenga ukuthi mhlawumbe singathola ilanga ukuthi bangafika nini. Basolusithi hayi abangeke besinikeze ilanga, into abangasithembisa yona ukuthi abantu bazabuya njalo okufanele sikwenze iganga lethu leli likhulu, lilikhulu linjalo lenkomo zigcwele iganga lonke. So kudingekayo ukuthi izifuyo zigoqwe zivalelwe kodwa silovalo futhi zona hayi abantu sebeqalile ukugoqa kodwa silovalo ukutheni ekugoqeni kwethu izifuyo lezi kuzayenza ukuthi mhlawumbe inyamazana lezi mazi yazo zingasatholi kudla egangeni emfuleni, kuzayenza ukuthi zilandele zizozama khona ngaphela ukuze namakhaya. So silovalo lokuthi yikho lapho singathola khona ingozi ngoba labo batsho ukuthi hayi ezilongu masesike sadla idonki kuyabe sekuseduze ukuthi singadla lo muntu.
Kungani kunjalo Dube? Inyama yomuntu le donki kuyahambelana yini?
Khona lapho ke baba uNkomo angeke ngikutsho kangakho. Engingakutsho yikuthi ngoba abantu eyade sikhuluma labo nabade sikhulumisana labo ngabantu abazi kakhulu ngazo izinyamazana, yiyo into abayitshiloyo ukuthi hayi ezilongu sesike sadla idonki sekuseduze ukuthi sidle umuntu. Kutsho ukuthi kulokuhambelani ezinyameni lezi yomuntu le donki.
Hayi siyabonga Dube.
Ngiyabonga Nkomo.
Hayi kwanele zakhamizi emakhaya olivalelisayo ngoNtungameli Nkomo Nkololo kwana wa Matukanduna.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafo wengula.